lokho esikufuna thina ukuthi kona nxa engafuni ukuthi kona sekhole ngama US kumele izinto zonke lezi ezibiza ama US dollars kathesi siyahamba kuma private doctors bayafuna ama US dollars and uminister of finance ngokwakhe uMthuli Ncube uthe yena singa import izimoto kumbe singathenga ezinye izinto outside nxa sesidikela laphana kumele sisebenzise either amaranzi lama-US thina sithe siyathola ngabi thina lokho sihola ama-RDGs.
Abanye ababalisi abemaphandleni baphakathi kokufola kathesi lixhasana labo yini?
Sike sazama sili ukuthi kona at least lokho esikuyenza siyenze ndawonye njenge for the Federation of Educators Union of Zimbabwe, but ukukhanya i-organization leyo ayeka register and is not recognized. But nxa abanye beyenza anything else okuza benefita ababalisi bonke vele lathi siyabasupporta abalazi zethu vele ziyafanana in as much as sizama ukuthi kona at least siyenze ukuthi kona sizuze i-attention in different ways.
Ngaphandle kokuholiswa ngama-US dollars, ezinye izikhalazo zenu yiziphi?
Thina kuney'ngi kakhulu kathesi ama-teachers banikwe kuthiwa kona yi-bonus but kithi leyo kayiso bonus because i-bonus esikwaziyo kuthiwa kona yi-13 the checks, okusho ukuthi kulama-checks angu-12 esiwazuzileyo for the whole year and the 13th one indaba sebekhiphile i-housing le-transport allowance. So sifuna ukuthi kona izikolo zingakavulwe i-housing le-transport allowance yona leyo at least ibuye futhi yithi so that at least ingaba i-13 i-check okwamaqiniso. So kule issue yona leyo ukuthi kona kulamanye ama-chaps vele abayizuzange i-bonus omnginze sikona uyitholile namhla sike sabe sayenza at least i-random check. Mina lapha eMathebele North beyile more than 21 ama-teachers abangazuzanga i-bonus and i-reason yokuthi kona yindaba engazuzanga i-bonus asiyitholanga. So ngathatha amabizo lawa ngahambisa ku-head office yethu and I think they were pushing ukuthi kona at least bazuze. So sile issue yona leyo ukuthi kona one amanye ama-teachers kabazuzanga i-bonus and laba abayizuzileyo i-bonus leyi ayikwananga bakhiphile i-housing le-transport allowance iyafunakala. So kule issue ye-bonus, kule issue yama-US, kule issue even e-curriculum, kule ama-non-mandatory service vele kunengi. U-Secretary General u-Raymond Majori wanika u-President incwadi ilesikhalazo ezababalisi and up to now asikabizwa ukuthi kona at least sihlale phansi.